okufuphupha kakhulu njengezakhamizi i-budget yesifarebe nga izisebenzi ze-council. Imali yakho ngathi inkade lethina sizakhamizi ibizwa ngama-US dollars esingalawo. Asinandaba nokuthi babize ngama-US iningi kakhulu ngoba njengathi basempophoma umuzi wabantu abadala imali yakhona yi-30 US okumele siyikhuphe asinayo asiyenelisi njalo kunjalo i-service deliver ayikho amanzi asinawo imigwaqo isili ivadlakile ezibhedlela ema-clinics akuba manesi akuba kwelatshwa ngesikhathi esikwanike ngoba akuba staff akuba manesi okuthi elapha abantu akuba kube poor service deliver yikho kusikhathisayo khona ukuthi sikhitshise inkalakatha zemali asiyonelisi yona beyimali i-29 US ucabange emabuthweni eminyela phelandaba ngumuzi wabantu abadala abantu abadala kakhulu abangakalide njalo ngumuzi obebunyanga obukhulu khonapho kuthiwa bakhiphe 25 US kungama-cent almost 26 US asilayo beyimali ngesebesikuvanipuwa izindlu zangikhona zincane indlu yangikhona ile yade engakwani umdedi sabophani kodwa ukhangela imali esiyi-chajwa siyahlupheka kakhulu kusihluphile njengezakhamizi okwenza size sifise ukutshengisela sibuke ukuthi hawu saphathwa kangaka kabuhlungu kangaka ngemali le enkulu kangaka i-29 US esingeke siyikwani phakathi kwalokho kuyahlukumeza kakhulu njalo ibhajethi yona le sayala sathi kasiyifuni kayibiseke ku-17 or 18 lapho singazama ukuthi sibhadale lathi ngendlela efaneleyo.
Yona yenaleyo imali engamadola angama-30 ibhadalani lani?
Ibhadala amanzi, ibhadale okuthwala kwamabhimu, ibhule ndleko zeli endlu ekhona ebhadalwayo. Uma besiyisevali ibhadale indlu, ibhadale into ezinengi, iyangena into ezinengi, ama-service delivery amaningi okumele siwaphile.
Kodwa udaba lolu amakhansila kanye lani elilwela amalungelo ezakhamizi selake lakhuluma ngakho yini kumbe lokho kwaphelela khonaphana emhlanganweni yamabhajethi?
Sizamile kakhulu njengathi izakhamizi sizabile sathumeza lezi ncwadi senza lama-petition ukuthi kasikufuni sabatshengisa ngendlela ezinhle sizame ukwakha ubudlelwano ukuthi bazwisise ukuthi asonelisi ibhajethi leyo asiyonelisi imali yona leyo ama-councillors nawo a-divided amanye adesele ukuthi siyikhiphe abanye bathi singayikhipha asikwazi ukuthi baqinisele kanganani ngakhona okho abakutshoyo so sizobunzima bokuthi akuba kubambana phakathi kwabantu baba esabakhethayo ama-councillors abasitshengiseli ukubambana lathi lokusikela kodwa thina njengezakhamizi sizamile kakhulu ukuthi sikulungise ngendlela ebuthakathaka ukuthi basizwisise kodwa sesibonile ukuthi abasoze basizwisisa sesikhangalele ukuthi sizathathela iminyati ebizasikhipha ebizakwenza umhlaba wazi ukuthi thina vele ibhajethi zabo lezi asizisini njalo asizake sizivume ngoba lufakiwe solufakiwe nohulumende ukuthi abalali abalayo batsho ukuthi bala ngasiphi isizathu so sizabile ukuthi silungiselele ukuthi sizame ukuthi sibazise labo ukuthi hayi thina siyala
kungani lisithi lanxa imali le ibhadalwa kula service delivery
sitsho ngokubana emaklinikhi asitholi kwelatshwa yona lezi amabhimu yo idodi ithathwa nzima ithathwa kanye ngeviki lanxa ithathwa kanye ngeviki amanzi kasinawo njalo amanzi angikhona angcolile kahlambulukazi ledorobho lonke lingcole kakhulu kumile nje kuyanuka phu ungangena edorobho kuyanuka uzathi ungene kwenye indawo ongayaziyo so i-service deliver ayikho ayikho okubuhlungu kakhulu lasemaklinikhi linzima kakhulu ngoba umuntu engahambe ekuseni ubuya ngo-5 sekuveke ubona ukuthi uhlale ilanga lonke esiyakhona ngale ngoba kusho ukuthi staff amanesi awakho.